kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbuzane ukuthi omama bahlukumezwa kakhulu elizweni omhlaba wonke jikelele, and it is irresponsibility yomuntu wonke ukuthi aluqede udolo lomama abahlangana labo, ikakhulu when it comes to look esithi thina i-gender based violence. So sizakhumbuzana-ke amalanga alandelayo layo ukuthi singenza njani ukuze siluqede lolu dubo ezimulini kuma-communities njalo elizweni.
Yes, ungakhangela emuva lapha ubona kuzane selakwenza eZimbabwe kuyanceda yini?
Akuyanceda kodwa ispeed sakhona singani sislow. Singakhangela i-constitution esilayo eyapha khona ngo-2013 at least singani yaphakamisa omama ukuthi omama labo bangani bayahlonitshwa njalo babekhona ezikhundleni. So indaba yokuthi omama sebekhona-ke mbijana ezikhundleni sebekwanisa ukuthi bephushe eminye imithetho ukuthi omama bangahlukumezwa njalo amalungelo abahlonitshwe. Ngibona ngani siyasalela njalo sibuyele emuva ngoba singakhangela okade kusenzakala kathesi ngama-elections omama bebehlukumezwa kakhulu ukuthi bangeniswe ezikhundleni. Sizizitori ezibuhlungu kakhulu ukuthi omama bagcina bedlwangulwa ngobaba abakupolitics ukuthi bona bakwanisa ukuthi bangene ezikhundleni. And then nxa sikhangele i-economy nxa yinje, so umuntu ongumama ngiyokhangela abantwana, ngiyohlukumezwayo ngobaba nxa ubaba ukuthi kalethi imali ekhaya kumbe uyahlupheka akatholanga msebenzi, usuke sehlukumeza umuntu owesifazane osendlini. And njalo mama siwabona njalo abanye sebesenza lokho esithi thina ama-sex workers ukuthi bathole ukudla, bahambise abantu ababe yesikolo. Bona njalo kuyi-form of ukuhlukumezwa kwabo mama khonokho.
Kambe kungalungiswa njani konke khonokho makhumalo ngoba kuhlala sikwenza konke lokhu?
Kumele kutshintshe. Mina ngibona sengazathi ku-right ukuthi sikhumbuzane nge-16 days of activism, but kumele sikwenze njalo insuku zonke. Kusingameleli kuphela ukuthi siqalise mhla ka-25 November bese sikhuluma ngakho. Kumele kube yinkulumo nje khona emarediyeni, ezikolweni, abantu bafundise ukuthi omama bayahlonitshwa ngoba yinto nje engikhoyo yena leyo. So sifica ukuthi omama bagcina bephatha ngendlela ezingayisizo. So it's about i-education, it's about ukuxoxisana ngendaba zona lezi, it's about also imithetho eqinileyo e-protect omama. Lokuthiwa ama-victim friendly unit akhona emapholiseni sometimes akawasebenzi kangako ngoba labo nxa uhamba usuyaripota ama-cases abo mama uzafica ukuthi bona ngokwabo abakho victim friendly, abakuzwisisi khonokho. Ngiyakhumbula omunye udade wake ohamba emapholiseni esithi wayesareport ukuthi utshaye i-boyfriend yakhe. Impolisa wathi wena ungathethisa i-boyfriend yakho, ungathethisa umuntu ongubaba, kumele kutshaye. And ipholisa lelo lenza ukutsho njalo. So uzafica ukuthi kumele kutshintshe vele ama-institutions ethu aqalise ukuhlonipha omama. So njalo imithetho-ke eyiyo ezakwenza ukuthi bakwenze lokho ibe khona. So sifuna ukuthi ama-courts ahloniphe omama, amapholisa ahloniphe omama, kube le mithetho njalo efakwayo yi-parliament ukuthi ihloniphe omama. Yikho lapho esingaqalisela khona. So sale oversight eqinisekileyo ukuthi imithetho le iyalandelwa. Labo bejaji sibilo okuqinisekileyo uqotho ukuthi omama bayaprotect njengoba lokho sikubona kusenzakala kwamanye amazwe. Siyabona eBotswana laphana ungaphambanisa umuntu ongumama, yangena sikile enkingeni. Inamibia layo sikuzamile, lathi singakuzama khona lokuthi omama bahlonitshwe.